So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin nhlambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankafa uthi no to violence.
Ivandla lesisi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalaphaya.
Uzathola futhi bona abantu abatsho njalo, singasola abantu sithi abantu banje, abantu besitshoneni banje, abantu bakhona abalutshwana bakukhuluma khonokho. Kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye nomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalaphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakoBulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabanga singakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo lo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osengaphinda ekhale ethi yeye sishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination eyenziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu oza kuthi mina ngithiwe. Uyathatha i-form lawe unominate umuntu wakho, iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asephisiwe siyawaswela njalo kusala besebenzise ubaba Westman bemgcolisa ubaba Westman aseyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sisiyekele izanu isikolotha sesibambana sodwa. Konke lokhu kufakwa ngabantu abangasome members of the party. The party ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominate, njalo abanominatwa yiparty banominatwa nje la civil society, ama stakeholders, residents association, ama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izano ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakoBulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani ngoba thina asila mhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asichumayeli inketa abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, into lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina esingaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonwa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Welshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi uProf Welshman Ncube esebenzisa mina kulohlelo lokuthi abantu arestaurant bangangeni babe ngamakhansela noma MP. Eqinisweni ngathi ngasukubala ngasendanzeli kwakumhlanga, ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlaka 1 April ngaziyo ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi-full day ngawuthani ngawuthanda indivuti hayi. Ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi-full space ukuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko iyimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela, senginanzelela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abatho njalo. Singasola abantu, sithi abantu banje, abantu besitshoneni banje. Abantu bakhona abalithwana abakukhuluma khonoko. Kuyaye kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube. Lambangcolisela abanye abantu abaningi-ningi. Ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu. And bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu abasebenzelana ndawonye bona sebekholisa ukubuya kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzibacasele kakhulu, abantu bazabonda hayi leli liqiniso leli ngamanga. Abantu bakhangele okwenzakalayo. So ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hayi mina ngowami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilayela sibili ngichelesile ngoba ngisazi ukuthi hayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoza kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakoBulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngikhulume kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha koBulawayo esibona lisiba lama-councillors lama-MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuye azokhetha kumbe azonominata kumbe azoqamba. Mana senzolobala azoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors, abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament, abafisa ukuthi babe ngo-senator, abafisa bange noma PR aba omama lama youth abantu bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula ebabantu bengayo zithwa ezimbili ezindathu okuthiwa ngathi bekungasaqhedakali kungathi kulabantu abafisa ukubana babhangayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhluko esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe lendlela zabo phela abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla lezanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse, kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho elizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kuDakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF, yena obesemkhosini we-Independence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa. Akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party, ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo. Bengekela ukuphikisa abazuze bekwazi ukubusa lapho. Ingakhonokho mina ngiyabazwisise, ngiyabaunderstand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe, sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Khathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhithwa. Abantu bale-freedom of worship, bale-freedom of association abantu, bale-freedom of gathering abantu. Bayavunyelwa ukubuthana, bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe, bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe. Thina sibuswe ngamanye amazwe, thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo, ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho. Nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga, labo sebesupporta khonokho. So asoze sikulalele, asoze sibalandele. Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe. Nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa, lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba umnankakho uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama-opposition parties bethatha okuvela kuma-western countries, sithi hatshi umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni, sithi hatshi phansi lakho. Asibeni nomoya okuyanga. Nxa befuna ukuwina, abawine ngezinye indlela, ayikhona ukucamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanza leli langa, njalo ungathini ngalo? Kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eleZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo, bengikhona ku-Independence Celebration, ngihambe enyama endlovu under Imguza District, lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le-Independence. Angizake mbone ukujabula okunje. Untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqakatheka kwelanga. Ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency ANC, the president of Zimbabwe, Ubaba Umnangagwa, usinike imeseji yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi. Umongameli uphinde njalo wathi hathi uzivuse wethu kasoze ibe nguzivuse opheleleyo nxa singela othiwa ngesiNgisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khunakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF, obexoxa icingweni loSithande Mkhile Mhlanga weStudio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thaunga Nandoro uthi kunezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobubilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7 ninjani? Yake ngilele insizwa abanzi le elubani Bobo wathi Mazikaneni Village, insizwa kwaNcube, igama uNkosinosi Ncube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi celebrate independence, kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyicelebrata, ayikho into independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele ZANU le esikhundleni bafowethu.
Bakwe Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyo ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbhalo, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo sikwasuthi uhlala othukiye marab. Umqondisi moyo upresident wethu lo uyazi uhle ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki, sivoteli dina umuntu wempumala, abasekeli thina. Wasekele straight umlama umzwile xhanqatha ulimo, hayi wena ungakhuluma kulo msobho ke ongasoze uxhanqatha ulimo. Siyakuza la sithi keli into yakho le, akukho minyaka emngaki siyase sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke. Kuyabona khona sesisiriya.
Okay, ma Studio 7 sibonga kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakazela izindaba nakodwa engakwaziwa kithi beyiqiniso zilelikhuya khona yonke nalo into enayo. Hayi, noma ukuthi asikhuluma zethu kabi, ungambona nje abantu befaka izano kakhulu kukhulu eziqondayo noma ukuthi iStudio 7 ayikhethi hlangothi, but njengoba lelizwe lihlile linje kuthithi umuthi wezane ikhupha abantu imali besuthi namalithi la akhuluma ngalaphana dale bebiza amagama amagama-ko la abantu lanzima sebayazikhona ukuwabiza eplus yasidlulaphisa ama siyabiza iqizo leyo hayikabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka i-Independence Day izinto zinje. So yini kona uyabuza kuhamba kuphi siya ku-Independence uma kula mgwakho akula lutho olukhona. Suke eplumti lapha eplumti siyakuyihamba 1 hour and a half, sihambe 5 hours indlela isa lasambisa umufi. So into zelezi zizima zelezi ezikhulunywa khona ngenxa yabantu abadlaboda nje ezweni bakithi, akula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwa nje bakuyi-right okuthini ubuye nayo uyabheda uthi yena ye amazwe apheshe yabona ziqhuba kade dazwaye bekhuluma usunjalo usuthi usuthi imali zabantu zelezi ezitshontshwayo umali umabo uyabanika upresident yabona la uyabheda khona lo upresident lo ekhuluma iy'tori zabo ezingazwakaliyo ethi kafuna umsindi ngoba sowabulala abantu abaningi angithi kabe zeqolisa emateleleni nje lihlukane ledotile alokuyikhuluma kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye. Uyaphila umgabo wafa yena wasala ngithi xaxolisa abantu zvelile ukuzeni yonke yayikhishwa nguamlea azomgabo ayikhipha ngiyabonga
ake sibonge ake sibonge ake sibonge studio 7 sibonge indaba ezimnandi nisithumelele zona awu siyazizwa zimnandi ngeindependence awu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi ithina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungenamuntu eZimbabwe ene sesize sithatha njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezayo so ke ngithi hayi ngokutshontsha impela ilizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafake ikhiye ukuthi hayi America ingakwanisi ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko okusijabulisayo siyabonga kuleyo ndawo ngu-JD
hayi siyayizwa into abayithoyo sibonga indaba ezimnandi enisiphilela zona studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenze okuningi ngokutshontsha thina abakwenzile abantu bayasiseka bagcwele amazwe wonke thina abakwenzile akunamgwaqo
studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona okhuluma ngosana ngolobisana into emangalisayo kwelakithi ezimbabwe gawule labojoseph chuma labomalaki yazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abakhuluma ngezimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile ezimbabwe ngizibuza ukuthi bona babantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aphumelelisa ngaye izimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shua ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibomele bayibheke ogawule bonke labojoseph chuma labo malakhi nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo iwena umnangagwa ayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe phethe olukhokta wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba ekhangela umumo khona lobantu umumo onjani abantu beyabasapotya umbuso kamnanga kamnabangi mangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana mamuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapho uyalungisa kungenjela ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphansi kakulo le qiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasoze waphinda wafalunga futhi umnanga angayalelokhe busilizwe lasezimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusibulalela izindlela enkulu kakhulu omele abantu bazame ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhulumi kakhulu
Studio 7 njani Bulisa njalo ngophinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibale mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdibale ngoba uNdibale aso opposition efanayo lekaMalema uMalema i-EFF ekwazi ukuchallenger i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdibale le ekhotha yeyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibale okwamanje usolana labo Britain ukuthi uhlele eBritain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right ukuthi uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo obona ukuthi kungagwani komuntu khonokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, umongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa umongameli Biden lo Trump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye ku-Trump. Sekulezinto eziningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu basemelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana lo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe ngu-Trump nesikhathi ku-Trump lo-Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela u-Trump ngathi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifuna uTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Sonezo ziphiki i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amaRepublican amaDemocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Did not.
John vuli gate hayi thina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.